Siyabonga Chris Lojonga. Siyalambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 29 kuNtulikazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Nxa beza kuya emakampanini kuyakhuluma udulo lapho amakampani azakuba sho ukuthi thina senze kunjani okuchiwo lidala mina ngibona ngani okufuze kwenze iZFTU lamanye ama-trade unions okufuze bakwenze okokuqala iwana balandi uhulumende mathupha.
Abenhlanganiso yezisebenzi eZFTU abalobudlelwano lebandla leZANU-PF bathi amabankampani kumele babuyisele umsebenzi izisebenzi ezimiswele umsebenzi amahola angamachumi ayisikhombisa lambili alandelayo engakadluli. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa lamhlanje wethule umbiko wakhe wesimo senotho elizweni saphakathi komnyaka. Abalwela amalungelo abesifazana bekhokhelwa inhlanganiso yeCatswe Sisterhood bafolile lamhla ezitaladini zeHarare njalo bethula ugwalo lwepetition olusola ukwendiswa kwabantwana besesebancinyane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Federation of Trade Unions abalobudlelwano lebandla leZANU-PF bathi abamankampani kumele babuyisele umsebenzi izisebenzi ezimiswe amahola angamachumi ayisikhombisa lambili engakadluli. Amakampani enze lokhu ngemva kwesinqumo esithethwe lidale leSupreme Court kumaviki amabili edluleyo esiveze ukuthi umqhatshi engagumula izisebenzi enganikeza isaziso sokwenza lokhu esenyanga ezintathu. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni owenziwe lamhlemini ehoteleni ye-ambasada lapho okwakuqala inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi eye-ZCTU le-ZFTU sezikhuluma ngalizwi linye zisola osekusenziwa ngabaqhatshi ngemva kwesinqumo esethulwe lidale leSupreme Court. Umkhokeli weZFTU umnumzana Kenias Shamyarira utshele intatheli zindaba ukuba kunje seliqansile inani lasebexotshwe umsebenzi selisedlula inkulungwane ezilithumi lasithupha 16,000. Usole abamabandla ezombusazwe kanye labakuhulumende ngokungazihluphi ukululungisisa lolu daba oseluphazamise izisebenzi. Wakhuthaza umongameli Robert Mugabe ukuba asebenzise amandla akhe ukumisa lolu daba hatshi ukukhuluma nje phezu kokuguqulwa komthetho olawula ngezezisebenzi. Kodwa umnumzana Mlondolozi Ndlovu oyingcwethi kwezenhlalakahle kaZulu uthi inkulumo kamongameli Mugabe kuyinkulumo nje ngoba kungekho angakwenza njengoba kusobala ukuba inkokheli zisijabulela lesi sinqumo esithethwe kumaviki amabili edluleyo.
Siyamazi umongameli kubana entweni ezingani ziloku ezingani ziyashake kumbe ngathi ezingani ziyagudla amandla akhe isikhathi nesiningi ujayele ukuthi asebenzise i-presidential powers leyo kodwa edabeni lokuqhatheka kangaka sibona ebuyele emuva kodwa ngibona ngani nxa kuyikuthi uqinisekile sibili ufuna ukuthi abone ukusizakala kwabantu izisebenzi kufuza amandla akhe asebenzi isikhathi sokuthi sibone ukuthi ulezisebenzi naye enhlizweni yakhe.
Lalokho kukhulunywa ngabeZFTU ukuba bezathatha amanyathelo alukhuni aqondane labaqhathi laba uNdlovu uthi ukukhuluma nje ngoba kusazakala ukuba uZulu weZimbabwe engeke akwenza lokho.
Lokho angiboni mina ukuthi kungahlezi ngoba nxa sikhangele udubo olukhona lapha laba bamakhampani abaxotsha abantu ubona ngokwabo udubo abakhuluma ngalo abakhulumi ngokuthi into abayenzayo leyo ayikho emthethweni. Nxa beza kuya emakampanini kuyakhuluma udubo lapho amakampani azakuba sho ukuthi thina senze kunjani okuchiwo lidala mina ngibona ngani okufuze kwenze iZFTU lamanye ama-trade unions okufuze bakwenze okokuqala iwana balandi uhulumende mathupha.
Zombili lezi nhlangothi zithi yinto emangalisayo ukuba zingasaqakathekiswa izisebenzi njengalokho kumele kube yikho khona kodwa kuqakathekiswa inyamazana okufana lesilwane esaziwa ngelokuthi Cecil esisanda kubulawa eWange National Park. Umhlangano lo ungenwe ngabe ZCTU, ZFTU kanye loze emele ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai. Lukhangelo lo ungena edale le-Constitutional Court kusasa lolu daba kukhangelwa isinqumo esithethwe lidale le-Supreme Court kudaba lwenkampani yeZuba Petroleum kule themba lokuba omahlulikilo bazaluxazulula kukhangelwa osekubangelwe isinqumo esithethwe ngaphambilini eSupreme Court. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa lamhlanje wethule umbiko wakhe wesimo senotho elizweni yasaphakathi komnyaka. UChinamasa uthi lanxa uhulumende efake imithelo ephezulu ekuthengeni impahla kwamanye amazwe, kuhlandla lakuqala lomnyaka ilizwe libone ukungena kwempahla eziningi, ezinye zazo eziyingozi kumpila kahle kaZulu. Uthi uhulumende usethethe amanyathelo okuvikela uZulu ngokwalisa ukungena kwezinye impahla elizweni ezithengwa kwamanye amazwe emizameni yokuvikela ama-industry alungisisa lezo mpahla, okugoqela ukwaliswa kokungena kwezigqoko ezake zagqokwa ezama-second hand. Ubikwe njalo ukuthi lezi izinqumo ezizaqala ukusebenza ngenyanga ezayo zigoqela ukwengezelelwa kwemithelo yezimota ezithengwa kwamanye amazwe ezileminyaka edlula emihlanu, okungenza imithelo le ifike kusilinganiso sokuphindwe kabili kwentengo yemota. Imithelo yeholo lenzuzo ibikwa isiza goqela ukuhlawulisa inhlanganiso ezizimeleyo kanye lamabandla okholo athola imali eningi.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ye-African Forum and Network on Debt and Development, AfroDebt, ikhuthaza amazwe awezwekazi le-Afrika ukuthi engathembeli emalini zokweboleka kodwa aqinise indlela zokubuthelela ngazo imithelo. Intathe zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
I-AfroDebt etshengisa ingwalo zayo embukisweni weZimbabwe International Book Fair yalo nyaka oqhubekela phambili eHarare ithi inhlolisiso yayenzayo ikhomba ukuba ukuthembeleka ekukweledeni izimali ngamazwe akulelizwekazi ayisiyo ndlela elakho ukuphathisa lelizwekazi. Umnumzana Thulani Nkomo walinhlanganiso uthi ukwenza lokho kugcina kungenisa abantu makhaza enkingeni yobuyanga ngoba kungelanthuthuko.
Imali yangkhona le igcina ingasahambanga ku-development njengokufanele kwenzeke ngoba isikhathi esiningi abagcina behlupheka kakhulu ngabantu abangelamali, izisebenzi, abantu abadubekayo.
Uthi okudingakalayo yikuba amazwe akulelizwekazi afunde ukusebenzelana ndawonye labantu makhaza kunye lamadale ephalamende eqale evumelane engakayikweleda izimali enhlanganisweni ezifana le-IMF, World Bank lezinye. Ethi indlela ekhanya isamukeleka yikusebenzisa imithelo.
Uma bengakwanisa ukuthi beqinise imithetho yabo yokukolekta i-tax ngoba esikubiza sithi i-domestic resource mobilization iyancedise kakhulu kuma-African countries ngoba sinanzelela kuma-stats esiwenzayo ukuthi ama-African countries balenotho eningi kakhulu ehlanganisela ekwezenjwayo, ama-minerals, i-agriculture lokuningi-ningi esingakutsho ngoba i-list yangkhona inde kakhulu.
Unkomo uthi noma umbukiso we-book fair usiya usehla ngokudanisayo lokhe ubaphathisa ukuba beveze imbono yabo kuZulu kulolu daba. Ethi lamhlanje benelise ukuhlangana labantwana bezikolo abameli bamanye amazwe eZimbabwe kunye lequla lamalunga esiphala samabhuku edalele ephalamende lakwele Melika le-Congress. Lumbukiso ungenwa ngabadinda amabhuku, inhlanganiso ezitshiyeneyo kunye lamakolishi emfundo yaphezulu. Umnumzana Dick Masala osebenzela ugatsha loku indwa kwamabhuku ekolitshini le-Yunivesithi yeZimbabwe uthi batshengisela ke ingwalo abazidindayo ikakhulu ezimayelana lenhlolisiso ezitshiyeneyo abazenzayo ezikumzinga laphezulu.
Thina sipublisha amabhuku based ku-research, asiphongi ukupublisha nje amanovelu. I-fiction leya sipublisha i-researched work kuphela. Umuntu wonke nje is open ukuthi acontribute la. It's not only that, only for ama-lecturers labasebenza e-university kuphela.
uthi utaniswa ukwehla kombukiso webookfare kulezi nsuku ethi noma kunjalo baqhubekela phambili besekela ukuze umbukiso lo uqhubekele phambili. Uthi umuntu wonke ongaba esenza ezokucubungula kumbe iresearch ulako ukubuya kibo ethole usekelo losizo kulokho ngoba bengamukeli abantu abasebenzela ama-university kuphela.
Laba ma-reviewers abazisela khona ukuthi na i-research yakho iyancedisa yini emfundweni yabantu especially kwe-tertiary level. And then iyadlula through ama-reviewers. Ama-reviewers ngiyo abazasivumela ukuthi sihambisele phambili yini. Ma siphumelele kuma-reviewers ngale siyayithatha sise ku-what we call i-publications committee yethu.
Umbukiso walamhlanje ungenwe ngabantwana bezikolo ngobuningi babo, abanye bebuya ngamabhasi njalo bephatheka ekufundweni kwengwalo lapho abahlangana khona nabalobi balezo ngwalo ogoqela i-children's reading tent. I-book fair yalonyaka iphela ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Studio 7 Live Talk ukuhlelo asihluzeni bomama sikhangela umkhankaso wokuvikela amantombazana ukuthi engendiswa esesemancinyane. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Kulesiqephu sendizamchina isitholakale elwandle lweIndian Ocean esinakanelwa ukuthi singabe singesendiza mchina kwele Malaysia Airline ehlobo enyamalala enyakenye ngombimbitho 2014 ithwele abantu abedlula amakhulu amabili 239 elokhu ingakatholakali lalamuhla. Ele Myanmar elaziwa njalo ngegama lokuthi Burma libikwa selixolele izibotshwa ezifika inkulungwane eziyisikhombisa ezigoqela izizalwane zakwele China ezedlula ikhulu lengxenye i-155 ezibotshwe ngeviki edluleyo zifunyenwe zigamula izihlahla ngokungekho emthethweni ebezigwetshelwe ukuhlala ejele okwesikhathi eside. Abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu i-138,000 sebesayine ugwalo ekhasini lebulenjini iwebsayithi yesigodlo sikamongameli Barack Obama weMelika becela uhulumende wakhe ukuthi athumele isizalwane selizwe lakhe kwele Zimbabwe esetheswa icala lokubulala isilwane ebesidumile sisaziwa ngelokuthi nguSisel. Untungameli Nkomo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ugwalo oluqondiswe kuhulumende kamongameli Obama lolu luthi kumele iMelika isebenzelane ndawonye leZimbabwe nxa ithe yacela ukuthi umnumzana James Palmer abuyiselwe eZimbabwe ukuyathoniswa ngecala lokubulala isilwane lesi. Yena uPalmer ubikwa esebalekile endlini yakhe eMinnesota lapho ahlala khona ngoba kulamakhulu lamakhulu ezizalwane zeMelika ezitshengiselayo phambi kwendlu yakhe zisola isenzo sakhe. Okucunule abaningi yikuthi isilwane inyamazana ebikwa yilakho ukutshabalala emhlabeni jikelele njalo emazweni amaningi akuvunyelwa ukuzingela izilwane. Isiphathamandla sogatsha olubona ngezemvelo umnumzana Geoffrey Matipano uthi ukuzingela izilwane eZimbabwe kuyavunyelwa ngoba zizinengi. Amazwi kaMatipano agcizelelwe isiphathamandla sikahulumende umnumzana Prince Mupajiriwo okusebenzela kugatsha lwezemvelo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Conservation Task Force umnumzana Johnny Rodriguez uthi uhulumende kumele athathe amanyathelo njalo afake umthetho ovimba ukuzingelwa kwezilwane. Inhlanganiso ye-National Geographic ithi bekulezilwane ezizinkulungwane ezingamakhulu amabili ezwekazi le-Afrika eminyakeni elikhulu edluleyo Kodwa namhla lokhu sokusele ezingamakhulu angamachumi amathathu kuphela. Ingcwethi kwezemvelo zithi lobu yibufakazi obusegcikeni bokuthi izilwane zilakho ukutshabalala ziphele du nxa zingalondolozwanga. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungameli Nkomo.
Abalwela amalungelo abesifazana bekhokhelwa inhlanganiso yekhathwe sisterhood bafolile lamuhla izitaladini zeHarare njalo bethulela ugatsha lukahulumende olubona ngamalungelo abesifazana ugwalo lwepetition olusola ukwendiswa kwabantwana besesebancinyane okungumkhankaso osekelwa langumanyano weAfrican Union. Lokhu kwenzakala idale lesenethi lelephalamende kanye lengatsha zikahulumende ziphakathi kwamalungiselelo awukuthi kube semthethweni welizwe ukuthi abantwana bengendiswa besesebancinyane. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kwingxoxo esiyiqhubelo Senator Sthembile Mlotshwa weMatabeleland South.
Abanye abantu basuka bathatha uhlupho lwabo besebesifikela sebefuna ukuthi baluqede ngokwendisa umntwana lo omncane. Bebona ngani baluqeda ngathi baluqalisa. Umntwana omncane kanika ithuba lokuthi avuthwe abe kwazi emendeni lapha uyakwenzani, ngoba emendeni lapha umntwana lo akalandi kungena endlini yokulala kuphela. Kuningi afanele akwenze okutshengisela ukuthi nje uyabe sengunina wabantu esezadala abantu. Nxa sihlezi labo abantwana bale-18 lokhu kusabaningi ukuthi lokhu kwenze so, lokhu kwenze so. So nayi-18 incinyane kakhulu ngokukhangela kwethu. Saye sakhuluma ngokuthi i-21 ibingcono ngavele yena umthetho wafaka ukuthi umntwana akabe le-21. Sesikhuluma njengama-NGO amaningi afuna ukuthi asincedise ekutheni njengama-members e-Senate sifake amandla okuthi lowo mthetho masinyane kawenziwe, because nxa kulokho kungakalinganiswa kungakafakwa ama-ekthi ephalamende omantshi kuba nzima ukuthi bawusebenzise kanjani. Khona labantu abamankazana athi ofice sezimisamisa esetshengisa ukuthi angafuni ukuthi abantu abadala kulaye bakhulumisane naye ngendaba zenezi zamatanso. Umthetho awu-alayine masinyane ngoba yiwo sisebenzise omantshi babuyele emuva bangakwazi ukugweba kuhle umuntu, ngoba amasenethi amaningi especially angomama bavela bathi nxa umzala ngayendi salumntwana umntwana emncane futhi umntwana akazinto futhi ukuthi umntwana akulanto angayenzi kakugreki mzali omantshi bathibukele indaba bayibone ukuthi ihlukele ngaphi kwakhona kugreki mzali nxa eseyenze waphambanisa impilo yomntwana.
Lo ngu-Senator Sthembile Mlotshwa weMatabeleland South obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemadopo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa emgwaqweni e-National Vendors Union of Zimbabwe, uMnumzana Stan Zorwatsa lomqondisi wakhe uMnumzana Samuel Watsayi kanye labanye abalichumi lane baze bakhululwa ngemali yesibambiso sebail. Abantu laba ababotshwe mhlaka 14 kuyona le inyanga bahlawuliswe amadola angamachumi amahlanu $50 munye ngamunye. Okolunye udaba olufanayo, umeli wemelika eZimbabwe uMnumzana Bruce Watson ulandule imbiko yokuthi uhulumende wakhe kanye lowebhilithane bapha imali abathengisayo ukuze bangasuki ezitaladeni njengendlela yokumsusa esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela izakhamizi zeChitungwiza uMnumzana Marvelous Khumalo endaweni lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Informal Sector Organization uMnumzana Promise Mkhwananzi onguye osungula lingxoxo.
Kuyasimangalisa thina lokho ngoba amavendi athwele nzima, ngaba abhadalwa vele ngaba ahlupha ndomuntu, ngaba asebenzele esebenzisa imali leyo ayibhadalwayo. Kodwa ngenxa yesizathu ukuthi akunamali abayibhadalwayo, abanamali, kube lokhu bephenduka edorobheni uzodinga amadola ngalawo, esibona bawadinga nsuku zonke.
Wena-ke Mnumzana Khumalo, uthini ngamazwi kamongameli Mgabe?
Yeah, amazwi kamongameli Mgabe akutshengisa ukuthi yena akalandaba lempilakahle yabantu, njalo yena ungumuntu ongavumiyo ukuthi yena labanye bakhe abezanu-PF yibo abasefulele i-ikonomi yelizwe lethu leli eleZimbabwe.
Manje ngokubona kwenu kungakusitshoni amazwi la kamongameli Mgabe, kuyatshengisa na Mnumzana Mkhwananzi ukuthi akusoze kube lo ncedo elilutholayo kuhulumende ngodaba lona?
lokhu njengoba kutakula ngcedo lokukhulu esingaluthola kuhulumeni ngeke kade sikhangelele sina besikhangelele ukuthi uhulumeni uzabuya khulumisane laba abathengisa izaladini sibonisane ndawo ukuthi macobo bani esingaphuma lawo ukuze indaba le sihluphile elimisiswe ngendlela elokunakelela ukuhlupheka kokwenza abantu emadorobheni amakhulu yaseZimbabwe.
Wena ke mnumzana Khumalo uthi ukubona njani wena amazwi kamongameli lawo ukuthi atshengisa na ukuthi akusoze kube lo sizwe luthola uhulumende abathengisayo izitaladini?
Ye, mina mbona kanjalo, kodwa into engimangalisayo ukuthi umuntu okade encedakala lapha izinto ekade ziyenzeka okwamavendazi lokho uhulumende noma nguye umuntu osehlulekileyo ukucreate-a imisebenzi. Izimasethi itsho njalo ukuthi uhulumende wapromisa ukuthi uzacreate-a imisebenzi ezidlula 2 million ku-5 years lezi. Kodwa thina sesibona the reverse isenzakala, kathesi abantu abaningi sebeluze imisebenzi ngendaba yokuthi uhulumende kakwanisi ukubusa ilizwe leli leZimbabwe. So uhulumende kade ncedakala noma abantu beZimbabwe bayasebenza kakhulu kade bezinikela ukuthi baziyenzele ngezandla zabo bathole ukuphilisa imuli zabo. Kodwa sesibona kathesi nangu uprezidenti weZimbabwe umgaze sebuya sebathethisa esithi bona abakwenzi bathunywa e-America, bathunywa ngama-British. Kodwa ayisikho lokho kuthi mina amfundi vele ukuthi uhulumende angenza enyinto enganceda.
Mnumzana Mkhwananzi, bathini bona abathengisa izitaladeni nxa besizwa imbiko kamongameli Mgabe leyi?
Bayadana kakhulu, ungakhangela ekhankasa umongameli Mgabe wayethembisa ukuthi uzalethi indigenization and economic empowerment. Leyo zavumela abantu beZimbabwe ukuthi bazenze imisebenzi yabo yezandla, bathuthe bathuthukise impilo zabo. Lo mama uGrace Mgabe laye uke waphuma engani ufekela isinqumo samavendi ukuthi kaphathiswe asebenze ezinto zabo zihambe kuhle. Kodwa sesibona umongameli Mgabe ephuma ekhuluma into ekuchiyeneyo kunale enzakalayo.
Uyabona yini ubana abantu abaningi abathengisa ezitaladeni zeHarare ngabasekela iMDC?
Khonapho mina vele ngithe ngabona ukuthi umongameli uMgabe ukutho okwenzileyo nombono wakhe kudaba lolu kuthi ngisho ukuthi yena gala ndaba vele lokuthi abantu beZimbabwe lapha baphila njani. And lokhu kusenzakala kathesi sibona kubuya umongameli yena ebusy ebhadile indege border the whole world kuba umsebenzi weSADC njalo ekhula umsebenzi African Union lapha kwinhlanganiso lezi yena engu-chairperson kathesi. Kodwa ethiya lapha emzini wakhe iZimbabwe ibhema. Siyabona kathesi abantu bayahlupheka, abantu kabala ngitho ukuthi baqalela ngaphi, kabala vele ukudla, imisebenzi ayisekho. Abantu sebezinikela ukuthi sibambe lokhu lalokhu ukuze impilo yabo iye phambili.
Lo bekumnumzana Mavela Sikhumalo, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zeChitungwita, exoxa endawonye lomgcini sihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladini weZimbabwe Informal Sector Organization. Kolunye udaba, umongameli Mgabe uthi uhulumende uzaguqula umthetho opha abaqhatshi imvumo yokuxotsha izisebenzi mahlayana nxa ziphiwe inyanga ezintathu zokuzilimukisa ngaleli nyathelo. Abasakhulayo abahlala elokishini leMakhandeni kwaBulawayo sebeqale inhlanganiso yabatsha ejonge yokuphakamisa ontanga besebenzisa ezemidlalo. Intathe izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma nentathe izindaba zemidlalo lamhla emini, umqeqeshi weqembu layo elendazuba ngani Mafu uthe isifiso sakhe ukuba edibana leqembu leDynamos yena ele qembu elilabafana abangajwayelanga ukudlala ukuze ababone ukuba bayenelisa yini. UMafu uthe abafana laba ngabagoqela uGodfrey Makaruze kanye loObet Jafira, kodwa uphinde wathi inkinga abhekane layo ngeyokuba iqembu leBhoso selidliwe kakhulu liqembu leDynamos, okokuthi lingaphinda litshaywe njalo nxa engadlalisa abasakhulayo bodwa, kodwa uzazama ukubaxubanisa laba badlali. Lo mdlalo upha iqembu leBhoso ithuba lokulungisisa amaphutha alo afana lokungakhabeli egedini yobe kusenziwa ngabagadli baleli qembu, okuyinto uMafu athi uyikhulumela kuntatheli ekupheleni komdlalo ukuze abadlali bakhe batshintshe ukwenza kwabo. Loba nje abanye bebemsola bethi kungani ithukele ebandla.
Bathona wantshela ukuthi ndoda ugcobanga indlebe le You know, it might be Anisa Mila, but ukuthi umele lenze ngiqede meeting yona le, sithe sikhamba ngkhaya simfonela, uthi ubunjela discreet. You didn't help me.
Iqembu elizanqoba kumdlalo wefinal phakathi kwe-Dynamo Slayer Lenders lizathola inkulungwane ezilithumi lambili zamadola aseMelika kanye lenkezo, kuthi lelo elizanqotshwa lizathola inkulungwane eziyithoba munembili. Omabili lawa maqembu azabe engela badlali abadlala kuqembu labaleminyaka engaphansi kwamashumi amabili lantathu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lona elizabe liselizweni le-South Africa ukuyaphatheka komkhankaso wokudinga amaqembu azakuyadlala kumidlalo ye-African Championships. Iqembu le-Islanders lizabe lingela Knox Mutizwa, uTeenage Hadebe kanye loNqobizitha Masuku, kuthi ele-Dynamos lizabe lingela Blessing Moyo kanye loThandenda Mukuruva. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Soko isikhathi sokulibalela impiko esithola nge-email, Facebook lange WhatsApp. Siqale ngombiko ovele kumlaleli wethu uMakhulele Khaya okhuluma ngodaba esasikhuluma ngalo ngolwesihlanu kuhlelo lwe-Live Talk, yena othi ihlazo lelo noma kwabelwa impahla zomuntu owatshonayo kazitholakali impahla zaphakathi, kubizwa ngehlazo. Umlaleli olandelayo uthi ngiyalibingelela lonke basakazi be-Studio 7. Ngokubona kwami ngabe i-MDC kayibhalise bonke abafanele ukuvota, kodwa bahlangane lamabandla aphikisana le-ZANU-PF ukuze bayikhuphe kuhulumente. Sizoba lalo umlaleli othi sawubona ngelihle, ngibuhlungu ngesenzo lesi esenzakale epulazini lewange. Siyacela lo muntu orojwe ngabelungu edubula usise makangagwetshwa imali aye ejele, ngoba imali yakhona isoze isebenze ukuletha isilwane lesi. Ngakho labo abantu mabangayekwa bonke abalesandla abadliwe licala kungela bandlululo bokuthi ngoba kwenzeke eMathebeleland. Lo umlaleli wethu yena uthi impilo ende basakazi, ngithi khulani lize likhokhobe. Ngiqonde esivomo kochuma uMambano lakomkhumu lakonachombo lakodube kosuspenda, ngiqonde lakomalandu uNkosi lo sisi lo mamncane lo baba wabo uNqobile. Ngiye enkayi ngibingelele amakhiwa ami usazi lo nazi obabingelelayo ngosiphilile Ndlovu esivomo omalandu. Ngiyabonga. Omunye umlaleli uthi linjani basakazi be-Studio 7, siyabonga umsebenzi wenu. Edandanda elupane ngibingelela obabakazi babantu abami bona bengomancube, khonapho ngibingelela usekadudu uzinhle lonokukhanya ekheze emadwaleni, ngibingelela umama ubaba ubuhle lonaledi. Ngiyabonga. Ngingajabula uma ingabala incwadi yami, mina ngingumasifanda ngisechithethe BH18. Olandela umlaleli okhohlwe ukuzivetha igama lakhe uthi salubonani basakazi elisakaza liseWashington, qhubekani lisakaza lingadinwa ngomsebenzi wenu. Ngiyabonga. Umlaleli wethu uEM Zafondo sithole oseSouth Africa uthi uhulumende weZANU-PF futhi akubuhlungu ndawo khona ukungahlangani kukaMgabe. Mina ngithi abanamahloni ngoba bazi kahle ukuthi uObama ubengeke ayichiye eyabangafuni ukudelela abanye esikhundleni. Haya usaphumanga wacaca kuhlelo umbiko. UBenji Koronga yena uthi linjani basakazi be-Studio 7, liqiniso lele ukuthi akumelanga bahlukuluze abantu ngesilwane lesi esibuleweyo, ngoba vele imali kade siyiletha ibingakhanyi ukuthi iyangaphi. Njalo kumele bahloniphe impilo yabantu, singabe sibulawa ngabantu laba besibahlasela. Okunye nje okwenza indaba ibe nzima ukuthi kulesandla somlungu bathi bayamkhawulisa, abalungisise ezomnotho hatshi izinto ezingelamsebenzi. Okugcina umlaleli uthi ngiyalibulisa be-Studio 7, ngithanda ukuthi lingibulisele abantu abami abeseZimbabwe, uNkosi Lati, uChristopher loSibo Nkosi, nomama wabo uSiphiwe, yimi uBrighton. Lani lilakho ukuzwa yena impiko ibalwa emoyeni ngokuthumela i-text message ye-WhatsApp loba i-email ku-studio7@voanews.com. Ayike sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asihlanganeni njalo kusasa.